kandi ni yatuni wanjani na kutoka kwa na vice president ya pendo ancho kule department ego president office of PCA protocol kufuri na phase le protocol kama chaina kuratelo mbani ukichwenga sesiza labo phela na vele kungela bese ukuthi emzini wezana uphepha kule ngabangqoza lokuphabana bazathatha advantage ngenso ukuyenza ukuthi isikhundla sakho na asho lutho ngoba na ngaye sile sithunzi lempande kwakuyisi protocol yakhona ukuthi nxa efika kumbe ahlangabezwe nguunangekwa kumbe uKembo Mohati.
Ye, kodwa uyatsho lapho ukubana kungaba le ngxabangxoza ingaba ikhona yini ngokubona kwakho?
Angikholwa nje ukuthi ye yabona abantu bezanu phela bevele abantu abaxabanayo kodwa kungabe kukhona engakucabangela ukuthi uZulu beliyakhalakhala ukuthi kusukela isikhathi leso okwakhishwa khona uMugabe sokuphothiwe iminyaka emibili akula nto eyenzakalayo abantu balokhu behlupheka ngibona ngathi mina amasosha sibila namapholisa siyahlangana la kuphela esikolweni ezindaweni babe bekhonona kungenzekele kungenzeka ukuthi engingasokulu kwethuka kunganga kwakuthi ngayoyi abantu sebecabangela ukuthi kumbe uthi umnumzane uthiwenga engenza lokhu anakwenza uMugabe ukuze abantu baqalise ihlandla lefulile elizwayo.
Zikhona yini impawu ezitshengisa ukuthi kungakulokufuthelana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwayenzakala ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mgabe?
Lelo liqiniso ngoba phela antsho kwakuvele ukuthembisa ukuthi nga njengoba beyabe khipha uMgabe izinto ziyaguquka zikhangele you know indlela eqondileyo kodwa vele ngiyazi ukuthi njengokukhuluma kwenza abantu abahlala namasosha abangane bamapholisa kuloku khonona vele kwakusokukhulunywa nje eHarare solamahungahunga ukuthi engxenye uThiwenga uzagcina sisenza lokhana Mgabe sisebenza laba abanye kuloku khonona okukhulu ngoba abantu okwakhathi sebekhathele akuye kwethuse ngoba phela omongameli bezanu PF bathi bahlala labantu phele khalakhale bethi salincedisa ukukhipha lo mzalo Mgabe labo kasukuri labana bayakhwezela labo besithi salitshele ukuthi abantu laba elibayelethela umpulu labo abasuzibale balincede mina liqiniso sile ukuthi kuloku khonona lokuhlupha laphakathi kwezanu PF yikho abantu besithi bona songathi abantu bebejabula ukuthi uthiwenga sephendulile sokuzakwenzekala lokhona kwenziwa umzalo Mgabe.